ihamasi yinunu liyana esemnyameni ino impisi liyana abayifaka emnyameni khona iIsrayeli le esatshwa umhlaba wonke the vaunted and the feared Israeli intelligence ehamba ihluthuna abantu umhlaba wonke from all corners that is its ear to the ground kunjalo ukuthi ihlule ukuthi keep under control indawo engangeluveve ngoba iWest Bank liyana kayinkulu ukuthi iIsrayeli ehlula ama neighbors wonke lawana ingehlule ukuthi keep under control kumbe abantu labane baphi propaganda to keep peace with them and stay with them iko mina enhlala ngizibuza khona ukuthi Israel engaka ingehluleka i-backyard yayo encane so those questions mina always linger and then mhla ihamasi thiwa ishayile khathe sikhona phana abakade bebomba khona sebesakha ezabo izindlu zamajuda so labo futhi ama-Palestine abadalela amakhaya akudala so asazi ukuthi kumbe kuyagcina sekutheni la
kukhanya khona lokhu okwenzakala kwele Israel sokuphazamisa ubudlelwano bele Melika le Israel ungathini wena ngakho lokho
njengoba besisitsho okwama past crimes lokhu okobudlelwano iIsrayeli abaningi bathi yafakwa lapha ukuthi ibe yibhafa phakathi kwama barbarian states lawa afunga ukuthi uma ungasemi Islam kumele ukuthi ube ngaphansi ube isiqili khanya labana balokho begandwa ukutshengisela abanye labana ukuthi hayi asikaqedelani lana yona iIsrayeli amajuda wona lana abuyayo ngamajuda wona lana abhonjwa nguPutin le eUkraine ungazokhanya lama adverts ungaso bedinga besithi help these Jews dingana amajuda ababe bedinga khona le kobo Ukraine bebabisa khona ngapha khona phana kobo Israel so i dynamics zakhona they are pretty curious uBiden use under pressure ngokuba ngama election uBiden sells himself as umuntu olengqondo sense and sensibility obalance ongasilohlane njengoTrump iHamas yachaya and Israel walked it is the right to defend itself kodwa isichaya yadiliza sesibona izibhedlela kwachaya izalo kuvele isidlulisile ukuthi uBiden laye ungasobe embuza abanye babo ukuthi how kanti iresponse ayifanani le crime liyana eyafa eyenzakalayo uBiden is forced now to ukuthi kukhangelwe irizi and that sokukhanya ingani sokufaka i-divide between i-America le-Israel